Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mabasa 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabona lapha ile time bomb eyenzakalayo la. Aba kulama window sesilandi winter and bekuyizulu belisina so abantu obvethe benethelwa lizulu. I right to shelter even though in French to in trying to abantwana. But kodwa still abadala labafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo ukuhlala.
Izakhamizi zika White 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo. Uqulala benhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho.
Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele yenzakale ngayo. Yikho-ke siyathola abantu bevotshwa behanjiswa-ke emergency court bafika bancitshwa ibheyili khona ngale bavalelwe okwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibheyili umuntu aza aplayele e-high court.
Imithethwandaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazuzisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemeleka namhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadale awephalamende elizweni lakhe okwakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana izolo i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu. Ukukhuphule inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane eZimbabwe kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1565. Iyincwadi zezempilakahle zikhuthaza uzulu ukubana aqhubeke ezivikela ekutheleleni i-COVID-19 lanxa nje inani labo banjwa beligciwane leli selisehla. So kukhuphuka inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane ele-vaccine. Kunje sokuhlatshwa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu phose amane 370,676. Abahlolwe batholakala beligciwane leli lokhu laqhamukayo eZimbabwe enyakenye sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 38,164, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,480 labagule basila kulo mkhuhlane. Izakhamizi zika Ward 6 kobulawayo esidojiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza kuqula labameli benhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations elisekwethekeleleni kulolu dolobho indlela enzima eziphila ngayo zingatholi usizo kukhansili lakuhulumende. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo.
Malunga equla labameli benhlangothi ezichiyeneyo zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eze-United Nations ezigoqela i-World Food Program asekwethekeleni kobulawayo okwensuku ezintathu ezohlola ukuqhubeka kwenhlelo zalezinhlangothi kuleli dolobho ngelanga lesibili lalolu hambo kulapho leli qula elenelise ukwethekelela ku-Ward 6 esidojiwe flats lapho elifice umumo ungamuhle. Unkosikazi Ntombi kayisenyathi isakhamuzi sesidojiwe flats uchasisa ngababhekane lakho.
Lapho wakhathi singathi kunzima ngoba sikhethi ngo-2001 kwaqalisa ukukhutshwa abantu lapha behanjiswa emganwini New Millennium Houses and then abanye basala bakhupha i-flat 1 layer 4 flat 2 the rest of flat 3 layer 4 flat 2 basala. So sasikhalele ukuthi bazabuya labo bekhutshwa kodwa kusayenzakalanga. And then kuflat 1 khathesi bahlala ngama 2 families per house and kule overcrowding. Flat 2 khathesi bale problem yama gates from September last year abala ma gates so basebenzisa inkuni. Labo ukuthi kunzima njani ukuthi iflat liphike ngenkuni into uthe phakathi ngaba lezinto ezinjengabo TB. Kuflat 3 khathesi bakhala lesimo samanzi amanzi ama pipes adabukile amasuwa adubukile lokhena so ungathi bangele ukuthi mawungukuthi singaba lomnyama kungena umuntu oyihano le covid isidojiwe sonke siyaphalala
umeya wedolobho lakobulawayo uthi bazwile inhlupho zabantu ngakho ke bazazama ukulunyisa
kwele sizwile inkala ama complaints le lokhala kwabantu siza kukhangela sikuhluzise sibone ukuthi kune singakwenza but njengoba sichilo ukuthi indawo le yesidotshiwe indawo vele ngasalungelanga ukuthi ihlale abantu abantu babegijiwe kanje semganweni laseqadu park obuhluphayo ukuthi xa sikhipha abantu kufanele le simo eseburombo xa sikhipha abantu kuyabuya abanye abantu abasha bazohlala so kuthi ukuthi uhlupho lwankona sozoluphele ngaphandle kokuthi sakhe ezinye izindlu lezi sizidile
Ukhansila kaWard 6 kobulawayo umnumzana Tawanda Ruzive uthi isimo esisesidojiwe flats sibuhlungu.
Ubuhlungu and I'll tell you the problem silayo is the background. Silapha kathesi because economy yethu is not working well. Isidojiwe community iphakathi kweBelmont Industrial Hub, right? So the industry has completely collapsed. Okay, wonke abahlali besidojiwe kwakumele basebenze lapha industrial development but okathesi akunamsebenzi
olwela amalungelo oluntu esezimbabwe human rights association umnumzana musa moyo uthi okusesidojiwe yingozi enkulu njalo lelungelo labantu lokuhlala liyephulwa mgceke
yabona lapha le time bomb eyenzakalayo la kulama window sesilanda iwinter and bekuizulu belisina so abantu obviously benethelwa lizulu i-right to shelter even though infrant to ebantwaneni but kodwa still labadala la bayafuna ukuhlala kuhle ngoba lapha sondayo yokuhlala kumele lapha bebanike indawo enhle behlale kuhle lapha abantu baningi kakhulu uhulumende le-local authority kumele bezame imizamo yonke ukuthi abantu laba behlaliswe kuhle lokhana kwesikhiwo kwe-british lokhana ukuthi kuthiwa babehlalisa ama-one room hhayi akukho good for human habitation izinto lezi ezilayo
uminister of state kobulawayo unkosikazi judith ncube uchaze ukuba ngempela isilinganiso sabantu abahlala esidojiwe flats lesimo esikhona manje asisihle
akunavunyelwa ukuthi umkakho khayehlala pha wena ulomuzi ithulutho ukuthi uvakathi uzobona umkakho kwakumele kube ngumkakho kuphela ozazuza ithuba kuvakajele ekhaya ungaphambanisa ubuyela wawekha umthetho omkhulu kakhulu kungakho ngemva kukazibuze kwanqebeka abantu babuya lamakhosikazi labantwana babo hence i-population ekikhulunywa ngubabumeya ubabukhansila esithini kwakumele bebe less than 200 but currently population stands at 400.
Omele United Nations kuleli unkosikazi Maria Ribeiro uchaze ukuba bakobulawayo ukuzohlola inhlelo eziqhutshwa kuleli dolobho njalo bakhathazekile kakhulu ngabasakhulayo kanye lesimo sabahlali besidojiwe flats. Isidojiwe yakhwa ngomnyaka ka-1951 ilungele ukuhlala izisebenzi ezingamakhulu amabili ezingelamuli kodwa khathesi kuhlala abantu abadlula amakhulu amane amandla kagetsi kuhlanganisa impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo sekukudala izindlu phose zonke azisela amafasiteli njalo leminyango eminingi ifile kodwa abantu bahlala kunjalo abanye abantwana abahlala kule indawo babikwa bengenelisi khona ukuya esikolo ngoba bengela ncwadi zokuzalwa okuluhlupho oluqalisela ebazalini labo abangelazo lezo ncwadi zama birth certificate ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahlele khatshana icala eletheswa intathelizindaba uHopo Chimono elokusabalalisa amanga. Umahluli uJester Jarewa uthe idale likamantshi elahlulela lolu daba lapho sisa ngoba umthetho osetshenzisiweyo awusekho la kusisekelo sombuso welizwe owe-Criminal Law Codification and Reform Act. Uchingono ubesetheswa icala lokusabalalisa amanga ngakulobe enkundleni yekuxhumana eye-Twitter ukubana kule pholisa ebelitshayela bulala usane lusemhlana kanina. Uchingono uvalelwe kwamalanga amashumi amabili encitshwa ithuba lokuhlawula isibambiso sepeya. Kolunye udaba olusemthethwandaba umkhokheli wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MTC Alliance u-Obey Sithole obotshwe ngomvulo esetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu i-criminal nuisance umiswe phambi kwedale lamhlanje. Kuthi ilunga lebandla le-PDP Mnumzana Benjamin Ruganda laye ubesemthethwandaba namhla ngodaba lokuxotshisa edale lephalamende amalunga we-MTC Alliance aye ku-PDP agoqela uMnumzana Dendayibiti labanye. Umthethwandaba ubeke eceleni isinqumo esasithethwe esokuxotshisa amalunga la ephalamende ngoba uRuganda ibikwa wayengasuye nobhala jikelele walelo bandla. Kodwa yena usephenduke edale esithi ulobufakazi bokuthi nguye unobhala we-PDP oqotho. UChris Gandhi uxoxe lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Edwin Ndlovu ngalolu daba.
EZimbabwe umthetho usetshenziswa esingathi kuhlukuluza abantu uhulumende abona ingane baphikisana laye. Umthetho usetshenziswa kuhlukuluza abamabandla aphikisayo kakhulu MDC Alliance. Umthetho usebenziswa kuhlukuluza ke abe civic society kumbe ke abentatheli zindaba. Umthetho kawusetshenziswa njengomthetho ngendlela okumele kuyenzakale ngayo. Yikho ke siyathola abantu bebotshwa behanjiswa ke e-magistrate court bafika bancitshwa ibail khona ngale bavalelwe kwamaviki okwezinyanga ezithile bencitshwa ibail. Umuntu aza apply-ele e-high court lapho azaphiwa khona ibail. Angaphiwa ke ibail indaba yangikhona iyadonsa isikhathi umuntu lokho esiyaripota emapholiseni ehambe imthethandaba. Ekugcineni bese kubonakala ukuthi kalacala sekhululwa. Kodwa kabe kwenzakele ukuthi umuntu lo ohlukuluziwe kakhulu kuthethwe isikhathi sakhe esiningi kakhulu ube tortured kakhulu ngokubotshwa lokuvalelwa ke engela kukhululeka. Yikho ke indlela ke iZANU-PF ke eyenza ngayo ke ukuhlukuluze ke abantwana beZimbabwe. Kuyinto ke eyenzakalayo esesijale ukuyibona ukuthi umuntu uyabotshwa ke kodwa ekugcineni ke utholakale ke engela cala. Abaye bekwenza abaye besazi ukuthi lowo muntu kala cala kodwa befuna ukumhlukuluza nje ukuthi ke abantu besabe ukuphikisana uhulumeni, abantu besabe ukukhuluma izinto njengendlela ezizo zona, abantu besabe ukukhuluma iqiniso, abantu besabe ukulimela njalo iqiniso. Indlela ke izana uPF ke esingathi thini sebenzisa ngokungekho emthethweni ke amadale ke ezomthetho kakhulu magistrate court.
Manje ngezinye indlela singathi uhulumende uyabe esebenzisa na imithetho ukuhlukuluza abalembono ehlukenele yakhe.
Uhulumende ke usebenzisa ke umthetho ukuhlukuluza ke bona laba bathi baphikisana laye. Indlela yokubajezisa nje bengonanga bengela cala kuyinto eyenzakalayo ke kwele Zimbabwe naleyo ukubotshwa kwabantu ke bengela cala bavalelwe bakuhlukuluzwe kwesikhathi esithile. Injongo yakhona enkulu ngeyokuthi abantu besabe bangasachothozi uhulumende, bangasaphikisi uhulumende lanxa bebona izinto zonakala uhulumende ke lamalunga eZANU-PF belokutshontsha ukuthile umnotho welizwe, belokubulala umnotho welizwe. Abantu bathule besabe ukuthi bangavela bakhulume ke bazabotshwa ke bayevalelwa bajeziswa bahlale isikhathi eside. Ekugcineni lanxa lowo muntu etholakale ngelacala kodwa ke sefana lomuntu opikileyo phela ejele ngoba ngawuhlalele inyanga ezintathu, inyanga eziyisithupha uhlalele umnyaka wonke 2 years lokho kushisha emthethwandaba. Uvele ufana nalo muntu ke osetshe wapika ke ngoba ke isikhathi sona lesi yabuhlukumezekile kakhulu. Yikho ke abantu beZimbabwe ke siphansi ke kohulumende locuku ukuthi ke siyabotshwa. Abantu bahlala isikhathi eside kakhulu bekuremand, bahlala isikhathi eside kakhulu bechitshe emthethwandaba kodwa bengela cala. Ekugcineni ke sokufana lokuthi ke ngabantu asebebhikile ngoba babe behlukuluzekile bathatha isikhathi eside ke bechitshe emthethwandaba kumbe bevalelwe kuremand.
UMnumzana Edwin Ndlovu ngolela ilungelo likaZulu njalo iphatheke kwezombusazwe. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Chris Gandhi we Studio 7 ekobulawayo. uMongameli Joseph Biden welemelika namhlanje ukhangelele ukukhuluma lamalunga amadale omabili aweparlamenti yakhe athi ele House of Representatives lele Senate ngokuphathelane lokwenzakala emelika lasemhlabeni jikelele ongowakuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Lokhu ngokuqala ukuba uBiden ekhulume edale leCongress selokhu wangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela lonyaka kulandela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho ngwaye umongameli uMnumzana Donald Trump labalandeli bakhe abangena edale leli ngenkani kubalwa ama-electoral votes. Amapolisa, amasosha labanye abakhangelane ngezomvikela bagcwele phandle laphakathi edale leli besenzela ukuvimba abalakho ukuzama ukwenza udlakela namhla kusihlwa. UNkosazana Jean Psaki, isikhulumeli sikamongameli, uthi uBiden ukhangelelwe ukukhuluma ngokuzimisela kwelizwe leMelika ekulondolezeni ukuthula lokunye emhlabeni onke jikelele akwenzela abantu elizweni leli njalo lokuthi kumele abantu balwisane njani lomkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ohlala kwelemelika uthi kuningi okuzakhulunywa nguBiden.
I-address le ifika esikhathini esenza i-milestone yakhe yamalanga angu-100 esehofisini. Uzathinta indaba ye-COVID-19 ama-achievements aseyenzile. Siyazi ukuthi kuthe kuphuma uTrump i-COVID-19 beungala strategy beungala nto eyenzakalayo ekhanyayo. Kodwa siyazi ukuthi namhlanje more than half of ama-Americans asehlatshiwe injection.
Untini uthi uBiden ufisa ukuthi abantwana bafunde kungela nhlawulo emakolijini njalo labo somabhizinisi abalamakampani amakhulu bakhokhe imali ephezulu yomthelo we-tax.
Okunyaza ukuthinta indaba yenotho ikakhulu i-stimulus package wayipha abantu enyangeni ezidlulileyo. Uzabahamba njalo ukuqakatheka kokuthi elemelika selibuyele kuma-family of nations ama-treaties amaningi uTrump wayesekhiphe khona elemelika uBiden usebuyele lapho. Okunyaza kuthinta uzathinta afuna ukwenza emalangeni mhlawumbe angu-100 abuyayo mba ngu-200 abuyayo. Lokhu kuza-include i-American Families plan afuna uyifaka eyimali engange $1.1 trillion. Iplani leyi ethiwa i-American Families plan idinga ukuthi incedise ama-families ngezimali zokugcinwa kwabantwana okuthiwa i-child care. Njalo uzozama ukuthi ama-community colleges, ama-two-year colleges abe free. Njalo uzozama ukuthi amakhampani wonke ephe izisebenzi lokho kuthiwa i-family paid family leave.
UMnumzana Dan Moyo olandela ezombangazwe kwele Melika kulombono ofanayo. Umoyo ugcizelela esithi
kule bill eyafakwayo okuthiwa yi-Floyd, i-George Floyd bill, I think uzokhuluma ngayo azama ukuthi aphushe ama-members awe-parliament awe-congress ukuthi bavote ibhili le iphumelele. Ngikhangelele futhi njalo ukuthi uzokhuluma nge-infrastructure development ngoba ufake i-proposal ye-$2 trillion ukuthi kwenziwe i-infrastructure. Siyazi ukuthi ama-Republicans amanye azama ukuphikisana nayo indaba yakhona le besithi iyadura kakhulu, imali yakhona izovela ngaphi.
Kukhangelelwe ukuba uSenator Tim Scott okubandla lama-Republicans uza kwethula umbiko oqakathekileyo webadlaleli ekhuluma ngokuvezwe nguBiden kudala le-Congress. USkoti ulakho ukukhuluma ngodaba lomthelo we-tax ukubulawa kukaGeorge Floyd lipolisa elisanda kutholakala linamacala ambalwa lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums khanyela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kumanye amazwe. sikhangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ele India lilokhe lisehluleka ukuchisa izidumbu zabantu ababulawa umkhuhlane we-COVID-19 okulisiko labo lokubeka abashonileyo ngesikhathi inani lababhubha ngenxa yalo mkhuhlane lilokhe likhuphuka, njalo uhulumende walelo lizwe esithi kufa abantu abedlula ikhulu 115 ngehola elilodwa. Abantu batshengisele edolobheni le-North Carolina izolo kwelemelika ngesikhathi amapholisa idingisisa ngokubhubha kukamnumzana Andrew Brown Jr. onsundu owafela ezandleni zamapholisa.
Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezincume umongameli Cyril Ramaphosa ngokuvuma ukumiswa phambi kwekomishini ecubungula ngezenkohlakalo. Ebuziswa ngenkohlakalo ebikwa yenziwa iziphathamandla zebandla lakhe lezikahulumende. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ikomishini le esileminyaka emibili ihlolisisa imisebenzi yenkohlakalo, ukuntshontshwa kwemali kahulumende, ukuphana imisebenzi yenhlelo zikahulumende ngenhloso yenkohlakalo nokuchaphazwa kwemali yamankampani kahulumende, ibize umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi azochaza ukuthi ibandla lakhe le-ANC leziphathamandla zikahulumende wakhe bathinteka kangakanani kule inkohlakalo. Njengoba iningi labantu abathintekayo kunkohlakalo ehlolisiswa ile komishini kungamalunga ebandla elibusayo asebenza kuhulumende, amagqwetha ekomishini abefuna ukuba kwazi ukuthi bangena njani kuhulumende labo bantu njengoba bafakwa yiyo i-ANC ikuhulumende.
The ANC has over the course of several years.
Siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo kumalunga ethu la kuhulumende.
Within its own ranks and in other parts of society.
Ikomishini ibifuna ukwazi ukuthi yonke inkohlakalo yenzakala njani lokuthi yena njengenkokheli yaleli bandla elilamalunga enza lenkohlakalo uthatha amanyathelo bani ngalokho. Leli nyathelo likaRamaphosa lokuzehlisa alandele umthetho njalo avume ukuyaphendula imibuzo yale komishini selijayelwe ihlombe izalwane zeZimbabwe esithi yikho kanye okufanele kwenziwe zinkokheli zikahulumende eZimbabwe. Isikhulume senkosi yakwamthokazi ubulelani lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi okwenziwe nguRamaphosa isifundo esihle kakhulu okumele silandelwe inkokheli yeZimbabwe.
Kuhle lokho ukuthi abakhokheli bazi ukuthi kulo mthetho kumele uhlonitshwe kuwo wonke umuntu ungakhathalekile ukuthi isikhundla sakhe isiphi. So siyabonga lokho esikubona kusenzeka eSouth Africa ukuthi lo president impela uyabizwa izondo commission ukuthi aze kuzo imibuzo ukuthi kanti iANC ibisenze njani lezi zinto bezisonakala ibikhangele ngapi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi yinto okufanele ifundwe ngezinye inkokheli ukuthi layo kumele ilandele umthetho.
Ngicabanga ukuthi mhlambe kithi isifundo singasifunda eZimbabwe ukuthi lakhona asikophele into ukuthi hayi mawungabe usolakala unguminista ungukansila kumbungubani ezilo umholo wa any institution eZimbabwe lakhona makuthwa kulezi nsolo ukuthi hayi ivela enkantolo ungasuke usuvimba izinkantolo usucapture izinkantolo ukuthi hayi yonke into eyenzakala phana kumele ukuthi kulalelwe ilizwi lakho. So le nto mpela ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu futhi singabona iZimbabwe iqhubeka ngempumelelo esiyaphambili ngoba uyabe ngekho undlovu kayiphikiswa.
Umnumzana Jonathan Mbedzi uthi lokhu kuyayifundisa iZimbabwe ukuthi nxa inkokheli zisetheswa amacala kufanele ziphe impendulo obala ilizwe lonke libukele lizizwela njalo zemukele ukubuzwa imibuzo ejulileyo haji eyokumbambatha.
Kuyabonisa for sure ukuthi upresident akekho phezu komthetho noma any minister, but amazwe izweni elifana seZimbabwe kunabanye abantu angani baphezulu komthetho ukuthi vele noma inquiry yakhona ingaba khona kuyabe kungenalutho oluvelayo kuyo. Lokhu kubonisa mpela ukuthi the president can be taken to inquiry.
Kukhangelwe lokuthi umongameli Ramaphosa abuyele kule komishini kusasa bese kusithi ngenyanga ezayo aphinde abuyele njalo esesiyaphendula imibuzo ngensolo zenkohlakalo ezetheswa iziphathamandla zikahulumende. Melesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
abasafundela ukuba ngababalisi asebe kusibanga sokuba sendimeni yokufundisa abaku teaching practice sebencome uhulumende ngenyathela alithetheyo lokuqhubeka ebapha imali yokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 yamadola emelika angamashumi ayisikhombisa lanhlanu US$75. Kodwa lokho bekhonona ngeholo labo eliphansi kakhulu elengezelelwe kancane lisuka kumadola eZimbabwe aphezu kwekhulu RTGS $157 lisiya kumadola azinkulungwane eziphezu kwezishiyagalolunye RTGS $9,049. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule umbiko encwadini elotshelwe izisebenzi zikahulumende ngabogatsha olubona ngokubhadalwa kwendleko zikahulumende. Abasafundela umsebenzi laba bebeholiswa imali elingana ledola elilodwa lemelika lengxenye $0.57 kunyanga ezisanda wedlula, okuyinto ebeyisolwa ngabaningi besithi kufana lokusebenza kungelambhadalo. Bathi njalo loba nje sebehola inkulungwane ezedlula kancane ezithoba munemunye 9,049 RTGS singcono kodwa lokhu iphansi kwaleyo ababehola ngomnyaka ka-2017 kusabusa umuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe yamadola alikhulu lengxenye $150. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union PTUZ kumbiko ewukhiphe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ithi imali izanceda ababalisi besifazana ukuthenga imfanelo zabo ezinjengesanitary wear, okufakazwa ngunobhala wale nhlanganiso umnumzana Takawafira Jowu.
Our greatest challenge with the government is that we have seen such
uhlupho ngohulumende ukuthi sesike saba lesikhathi lapho uhulumende athi wanika abantu imali. Sizawukholwa lokhu nxa uhulumende esefake imali le kubabalisi lapho.
Kubeke sithi ababalisi bona bavele bafuna ukuholiswa ngedola lemelika.
This recent increase is now reality.
Nxa sokuphezwe imali siyathaba njalo sithemba ukuba kuzanceda izifundi, themba bazayihola limali ngamadola aweyamelisa.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi unkosikazi Nobuhle Mlambo.
Dollars lay allowance, COVID allowance enikwa ababalisi lamasivu 70. Ngibone ngani i-government iphonga ucatsha ngomunwe nje ngokuthi ithi singezelele si-extendile i-$75 allowance, ngoba in actual fact aso $75 yi-6,000 bond njalo futhi engena i-RTGS. So ngibone ngani kumele ukuthi vele ngabe kabayi-extendanga, ngabe bayayikhipha ukwenzela ukuthi banike i-government inike isebenzayo imali. So bacasha behind $75 le ukuthi ingezelele i-6,000 kube ngani kumbe bayahola.
Ababalisi abaningi bathi lanxa belincuma inyathelo elithethwe nguhulumende okwamanje, kodwa isilinganiso sokwengeza leli holo sincane kakhulu njalo uthethe isikhathi eside ukuthi alengezelele. Bathi njalo uhulumende kumele azame ukungezelela iholo labo libe ngcono ukuze babe nedlabuzane lokufundisa abantwana ezikolo. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ufisa ukuba izisebenzi kahulumende ziphiwe iholo elesithunzi, kodwa kusuke kube le ngxaki ngoba idola lemelika elifunwa ngababalisi lingatholakali. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zikaward 6 wobulawayo esidotshiwe flats lamhlanje zibe lethuba lokuveza indlela enzima eziphila ngayo kuqula labenhlanganiso ye-United Nations elisekwethekeleleni kulelo dolobho. Imithethondaba yeZimbabwe isolwa ngokwethula izinqumo ezingazwisisekiyo. Umongameli Joseph Biden welemelika lamhlanje ukhangelelwe ukukhuluma lamalunga amadala awephalamende elizweni lakhe owawuqala ngemva kwenyanga ezintathu ethethe intambo zombuso. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.